injongo lokuthi ma ke eZimbabwe lapha abantwana abaningi abasebenzi, abantwana basuka ezikolo, basuka ema university, abanye ngabanga yabafunda izifundo encane, ufali ngabathola imisebenzi bakhulise izimuli zabo, bathathe babe lezimuli ezikhulileyo. Usupho ke esilubonayo ukuthi okwenzakalayo ukuthi eZimbabwe amakampani avala kokuphela, kodwa impandla lezamithi campaigner nathi lona lizavula imisebenzi engu 2.5 million. But esikubonayo ukuthi akula msebenzi ovulekayo, kodwa okwenzakalayo ukuthi imisebenzi ivaleka isuku ngensuku. So ke sifuna ukuthi sikampeni kumbe sithi thina sisukume sikhulume kabanzi, noma yuthi asukume akhulume kabanzi ukuthi hayi bo, lina lakuthembisa ukuthi lingaze liwine ama-elections lizadala imisebenzi. Sesiyifuna-ke leyo msebenzi ngoba sifuna ukuthi sisebenze sihlele nesikhulise izimbulu zethu.
Linezicebiso kumbe hayi liyaphonga ukukhuthaza nje ukuthi begcwalise izithembiso
zabo? Okuqakathekileyo ezomnotho welizwe zidalwa ngumuntu osembusweni onguye obusa ilizwe, ngoba zidalwa ngama-policies enza ukuthi labo abalezimali zabo benelise ukuthi bavule imisebenzi. Imisebenzi kayivulwa ngama-political parties, kodwa uhulumende ufaka ama-policies okuthi kuvuleke imisebenzi. Thina njenge-opposition esikwenzayo ukuthi sikhulise kumbe sikhulume kabanzi ukuthi uhulumende kenze lokhu akufakelwayo ukuthi akwenze. Sibe sesitshela njalo abantu ukuthi nxa uhulumende lo engakwanisi ukuthi akwenze, thina silakho ukukwenza. Kungcono nxa kusiza amanye ama-election livotele thina, ngoba siyakwanisa ukuthi senze, njalo siyakwanisa ukuthi siyidale leyo misebenzi esikhuluma ngayo.
Ibandla lakho lalo lisakhankasela ukhetho, lalisithi lizadala imisebenzi layo yezigidi lezigidi, laliza kugcwalisa lokhu njalo liza kugcwalisa njani?
Kakhulu sasiza kugcwalisa, ngoba okwakuqala kwakuyatshengisa sobani ukuthi lizwe ungakhayela ngo-2007 umnotho wawusudilike waphela wathi du. Kodwa-ke ukungena kwethu ku-inclusive government kwaba lobubelo, izinto zazingani ziyathuthuka. Kuyatshengisa-ke ukuthi nxa singangena embusweni silakho ukuthi sigcwalise, ngoba izindlela zokuthi sikugcwalise lokho sivele silazo, bese sizivele sizidalile ukuthi sizakwenza njani. Njalo nabantu akade sesikhulume nabo bevele sebezimisele ukuthi bazabuya kuleli lizwe, nama-policies ethu engikhulume ngawo kuqala ukuthi ama-policies ethu bese siwalungisile ukuthi enze ukuthi kube ne-foreign direct investment, ngoba abantu babe bebona ukuthi kufanele njalo kulobungcono ukuthi ufake i-investment yakho eZimbabwe.